futhi yonke into esiyenzayo kufanele isekelwe phezu kombhalo. Ibandla leKatolika watsho ukuthi ngobuqotho bakho. Awu, ngathi ngingumKatolika. Wathi yebo. Awu, ngathi manje ngokufundisa kwebandla leKatolika ukuthi uJesu Kristu wamisa ibandla leKatolika. Futhi abapostoli babengabapristi bakhe bokuqala, futhi uPetro wayengupapa wokuqala. Lokho kungokufundisa kwebandla leKatolika. Lokuthi iBhayibheli leli labhalwa ngebandla leKatolika lakuqala. Awu, futhi-ke ibandla leKatolika lilamandla okuntshintsha loba yini abayifisayo, ngoba balibandla. Futhi ngathi kusukela ezinsukwini zakuqala ukuthi lonke lina selikuguqulile, selangenisa ukufafaza kumbe ukuthela esikhundleni sokucwilisa, selangenisa isidlo esingcwele esikhundleni sikamoya ongcwele. Futhi ngathi ngingomunye wamaKatolika esidala ahlezi lokholo lwakuqala olumayo. Ngathi into emangalisayo yileyi ukuthi uPetro engupapa wokuqala wathi akula omunye ummeli phakathi kukaNkulunkulu lomuntu kodwa leyo ndoda uJesu Kristu, futhi lamuhla lonke liloMariya loSisiliya ongcwele lamakhulu abafazi abafayo lokunjalo ukuba ngabammeli. Kule nto eyenzakala phakathi kukapapa wokuqala lalupapa, bona nxa kungaguquki kumbe kuntshintshe. Ngathi khona-ke njalo kuyini elikwenzayo ngoPawuli ongcwele owayengongcwele omkhulu webandla leKatolika lakuqala, owathi nxa ingilosi evela ezulwini ithumayela elinye ivangeli kulaleli eselivele lathunyayelwa, makabe ngoqalekisiweyo. Futhi ngathi lithini-ke ngoJesu Kristu owamisa ibandla leKatolika wathi, nxa loba nguphi umuntu engasusa loba yiliphi ilizwi kuleli iBhayibheli kumbe angezelele ulutho kilo ofanayo, uzakususwa ingxenye yakhe ebhukwini lokuphila. Ngakho-ke zonke izinto esizenzayo ngokubona kwami njengekholwa leBhayibheli kumele kusekelwe phezu kwemibhalo. Zonke izambulo, yonke imibono, yonke into kufanele isekelwe ngokuqinisekileyo phezu kombhalo, ngoba yiso isisekelo esihlala kuso njengo-itho kanje iNkosi. Emibhalweni asifumani lapho abake bafafaza khona kumbe ukuthela kumbe babusisa abantwana abancinyane ngalolo hlobo, kodwa embhalweni siyathola ukuthi baletha insane kuJesu ukuthi azibusise. Futhi wabathatha engalweni zakhe futhi wathi, vumelani abantwana abancinyane babuye kini futhi lingabenqabeli, ngoba umbuso wezulu ungowabanjalo. Futhi wabusisa abantwana abancinyane, futhi yiwo wonke umbhalo obhaliweyo mayelana ngakho. Yiyo indlela esizama ukuqhubeka manje nxa njengasebandleni leMethodisti lebandla leNazareni lamanye amabandla amaningi ale in. Angicabangi ukuthi ibandla leNazareni lilakho, ibandla leMethodisti liyakwenza, lamanye amaningi abacabangi be-evangelical labo ababhaphathiza abantwana abancinyane ngokubafafaza. Manje kuhle lokho loba siphi isimo ofuna ukubanikela kiso, kodwa nje ukuze ubone ukuthi kasibeki amanzi phezu kwabo, sibeka izandla phezu kwabo, sizama ukulandela umzekeliso weNkosi yethu. Futhi yiyo indlela esifuna ngayo omama ukuthi bazwisise lokho, kungani singafafazi amanzi phezu kwabo, ngoba kasila ngitho umbhalo ngalokho, kasila mbhalo wokufafaza amanzi phezu kwabadala kumbe abantwana. Ngakho umntwana usasemncinyane kakhulu ukubhaphathizwa, futhi ukubhaphathizwa yikutshengisela kwangaphandle ukuthi umsebenzi wangaphakathi omusa usuyenziwe. Futhi umntwana akangeke akutshengisele lokho, ngoba akukabi ngitho lo msebenzi wangaphakathi womusa, uyabona, ngoba yingane nje. Ngabazali beletha ingane kuNkulunkulu owabanika umntwana bembuyisela kuye ngokunikela. Ngakho yiyo indlela esikusebenzisa ngakho lapha. Manje baza kuletha abanye babafo abancinyane ukunikelwa. Ngizacela udade nxa engasinika ithuni encinyane kupiyano, ekabaletheni phakathi. Ngiyakholwa dade Gethi kumbe loba ngubani ikhosikazi elitsha elilapha. Futhi-ke lapho singakakwenzi lokho, asibeni lelizwi lomkhuleko ngabomama labantu abaletha abathandekayo babo. Oh Nkosi, singabantu abalethuba ukuphila elizweni lapho esilenkululeko yokukhonza. lapho esilohulumende osivikelayo futhi asinika leli lifa esilinikezwe nguNkulunkulu.
That we do not have to go according to a state church or
ukuthi akumelanga ukuthi sihambe ngokwebandla lesizwe kumbe ngokwehlobo lontando ayiphikiswa, kodwa singabuya kuwe ngendlela esisuthiswe ngayo enhlizweni yethu. Siyakhuleka ukuthi lokhu kuzahlala isikhathi eside uJesu aze abuye, nxa kungaba njalo endleleni yakho enikeziweyo. Futhi manje abaningi babantu baletha abantwana babo abancinyane usuku ngosuku leviki ngeviki, njengokuba ubanikela engalweni lasekunakekeleni kukababa wabo lomama.
They bring them, Lord, to us as
vaya baletha Nkosi kithi njengabadala lapha ebandleni, futhi thina ngomkhuleko sibanikela kuwe. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzathatha munye walezi zithandwa ezincinyane lokhu kusa, futhi wehlukanise impilo zabo kuwe. Busisa amakhaya abavela kiwo, makuthi kubaba wabo lomama banikelwe kuwe, ukuthi abantwana bazakhuliswa emakhaya esiKristu ukukukhonza insuku zonke zokuphila kwabo. Sihlanze lokhu kusa Nkosi, lapho beletha lawa amawundlu amancinyane angelacala khona ukuhluma kwenhliziyo zabo, kodwa babafuna ukuthi babe lempilo elaphakade, futhi bayakucela oNkulunkulu ukubavikela nokubagcina futhi ubahole baze babe badala okweneleyo ukuthi singakhuluma kibo, futhi nokubancenga ukwemukela iNkosi uJesu nokwamukela impilo elaphakade. Senza lokhu kube inkazimulo kaNkulunkulu ngokwelizwi lakhe ebizweni lendodana yakhe iNkosi uJesu. Amen. Manje lapho umama beletha labo baba beletha abancinyane babo phezulu lapha ukunikela, udade uzakhalisa, letha nje abafu abancinyane futhi line khona ku-altare lapha. Ngalaba abancinyane asebevele banikelwa, kulungile. Masinyane okulandela inkonzo kuzakuba inkonzo yobhaphathizo, futhi lapho bebaletha ngingamemezela, wobani leqiniso okuletha abathandekayo benu lapha manje. Limini ngelesithupha, phakathi kwelesithupha lelesithupha lengxenye bazakube benika amakhadi okukhulekelwa, futhi inkonzo zizakuba ziqalisa ngiyathemba ngelesikhombisa lengxenye. Kulungile mnumzana, woza nje eduze labancinyane laba. Nxa ungakwenza, ngibona omama bekhupha ikhamera yabo phandle lapha. Ngiyakwazi ukuthi omama bacabanga njani ngabancinyane babo. Bangaki abathanda abantwana abancinyane? Oh, minabo ngangijwayele ukuzwa abancinyane laba behlabela. UJesu uthanda abantwana abancinyane abomhlaba. Ungudade Grimsley na, umzukulu wakho? Angazi loba umeda usengene ebandleni manje kumbe hathi. Sabala ephepheni isikhathi esithile esedluleyo, futhi wangibiza futhi wangitshela ukuthi uDade Grimsley usebhubhile lapha edolobheni, futhi samangala. Futhi ke lapho ngisiza ekhaya futhi ngaya ebandleni leyo sonto, nangu wena uhlezi ebandleni, futhi ngathi awu, ungumfazi ophilayo ofileyo kakhulu sibili engake ngambona. Ngakho kufanele kwakungomunye udade unkosazana Grimsley. Yebo mam. Manje ngifuna ukucela umfowethu Nevile labanye babadala nxa bengabuya phambili kulesi sikhathi, futhi lime lapha ekunikeleni. Nxa abanye benu bachumayeli lapho njengabadala, wozani khona ngaphambili mfowethu lo mfowethu. Manje munye wenu bomama labo baba labomkhulu linikela kuNkulunkulu lezi izipho eziligugu uNkulunkulu azinike kini okokunikela, ukubanikela kuNkulunkulu owabanika kini. Makuthi umusa wakhe lesihawu ube lani. Ngumkhuleko wami. Umfowethu Collins useduzane yini? Gombe umfowethu gombe akabuye phambili nxa esenelisa lapha okwalinkonzo. Nxa
associate pastors of the church and we'd like to have him
Ungomunye wabafundisi esisebenzelanayo lapha owebandla futhi singathanda ukuba laye lapha lomkhuleko kanye lathi nxa kusenzeka. Manje liyazi kwezinye izikhathi laba abafu abaninyane abakaze bakwenze lokhu ngakho nje basekuqaleni futhi kwezinye izikhathi bayaklabalana nokukhala kodwa lokho nje kubenza ingane ezinhle bakukwenzi na ngakho kasikunanzeleli lokho ngakho nxa bekhala kumbe loba yini kumbulani lokho akukhathazi ngitsho ngingacabanga abanye babancinyane abalethwa enkosini ujesu bangathi bayakhala kancinyane labo uyazi ngoba kuhlezi kuyileyo ndlela abafo abancinyane bayaphazamiseka lapho behanjiswa ngalapho futhi abanye bebehlezi lapha ekamelweni elitshisayo ngakho kasikunanzeleli lokho kulungile siza wozani phambili futhi ibizwe lakho ngubani manje Tina Renee Bennett, othina Renee Bennett omncinyane, ugogo ukuletha ekunikelweni, ngeqiniso ingane ethandekayo encinyane, kasikhulekeni. Nkosi, baletha ezandleni zenceku yakho, lingane encinyane ethandekayo, esimkhulekelayo, simnikela kuwe. Nkulunkulu busisa lumntwana omncinyane. Futhi makaphile futhi akukhonze ubusisa abazali bakhe labo mkulu bakhe futhi inkosi ngakule kusasa makabe inceku yakho enkulu siphe khona inkosi lapho simnikeza kuwe ebizweni lika Jesu kwamukele amen inkosi ikubusise dade Usintia Lee Kanad omncinyane esinye isigaqa sesithandwa esincinyane mina bo uyinto encinyane sibili uyisithandwa akasikhulekeni Nkosi siyaletha kuwe lolusane oluncinyane futhi njengoba lubekwe kusuka engalweni zothandekayo walethwa kwezami Ngokunikela okungcwele lokuzingcwelisa kuNkulunkulu omncinyane usasemncinyane kakhulu ukwazi kodwa abathandekayo balulethile maluphile nkosi futhi luqine futhi lube lempila kahle impilo yalo yonke ubusisa abazali balo labo mkulu balo labo bonke abathandekayo balo makuthi enkazimulweni bonke babuthaniswe ndawonye lolo suku lapho sihlangana lawe Lugcine luphile kahle futhi lujabule. Siyalupha kuwe ngokunikelwa ngomkhuleko ebizweni lika Jesu Kristu. Amen. Inkosi ikubusise. Ngabe lo engowakho, ngubani lumfo omkhulu? Carl Christian Starr. UCarl Christian Starr omncinyane. Ngomzukulu kamfowethu McDowell. Ngakho ungumfana okhangeleka emuhle. Ngiyakhuleka ukuthi nxa kule kusasa uza kuba ngumthumayeli wevangeli ngasikhothamiseni amakhanda ethu Nkosi lapho lukhulu esebeke engalweni zami lesi isigaqa esincinyane sothando ngiyakucela wena Nkosi Nkulunkulu ukuthi uzathatha lolusane oluncinyane ekunakekeleni kwakho futhi luvumele luphile futhi lukhule futhi luqine futhi lube lempila kahle Makuthi nxa kule kusasa ezayo maluchumayele ivangeli ukuthi thina esimnikelayo lokukusa sikholwe kulo makuthi impilo yalo encinyane ibusiswe kakhulu ubusisa abazali balo omkhulu balo labo khokho balo siyakhuleka ukuthi izibusiso zakho ziphumele phezu kwalo ngoba thina manje ngomthandazo wokuzingcwelisa sinikela lingane kuwe onkosi ebizweni lika Jesu Kristu indodana yakho amen elamandla ehlabusayo encinyane uxolo wena ungunina amhlophe kuwe kungenhle ngubani ibizwe lakhe elincinyane Shelly Anna Baldwin wena ungunina na awu lokho kuhle Shelly uyinkazana enhle encinyane Shelly Anna Baldwin omncinyane manje yena nje ulenhloni kancane ungakutsho lokho ngithemba umama wakhe wayenjalo laye Nihlangane labo nje ngiyakwazi ukuthi siza kuhambisana njengalokhu. Oh, ungencinyane enhle inkazana encinyane. Ngiyakholwa uyisithandwa, kasikhulekeni. Nkosi siyaletha kuwe umntwana omncinyane. umunwe omncinyane emlonyeni wakho. Oh Nkulunkulu, ngakukwazi ngitsho ukuthi umcabango wesono uyini. Futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzabusisa impilo yakhe encinyane futhi uyenze inothe futhi ibe ngeyobukhosi. Busisa umama wakhe omutsha lapha, ubaba wakhe, labo omkhulu bakhe, labo bonke abathandekayo bakhe. Futhi lapho simnikela kuwe ngokuqinisekileyo, makuthi umvumele aphile futhi akhule futhi aqine lempila kahle. Futhi abe ngumzekeliso ensukwini zakhe zobufazane obutsha ukukhonza inkosi uJesu. Sibe khona Nkosi, ngiyakholwa ngabanjalo abancinyane njengoba wabeka izandla zakho futhi wababusisa. Sicela lokhu okwenkazimulo kaNkulunkulu lapho simnikela futhi lokumehlukanisa ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Manje ngicabanga uyinkazana encinyane ehlabusayo elenhloni kodwa ehlabusayo. UNkulunkulu akubusise, amhlophe ngengane enhle. Manje mhlawumbe isikhathi eside esedlulayo ngangingadobha inkazana encinyane enjengaleyi. Ngubani ibizo lakho? Ngi ubuhlobo lomunye. Aha. Bey, eduzane sibili. Ngifuna lonke libonele inkazana encinyane ngoba uyinto encinyane ehlabusayo. Ngizamile ngimphakamise nje kancinyane, inkazana encinyane enhle kakhulu. Ngicabanga kwakuyizinto ezincinyane njengalokhu uJesu wabeka izandla zakhe kikho, ukungafaneli izandla zethu eziyikho. Kodwa nxa udinga izandla ezifaneleyo awusoze ukuthole. Kasifanelanga, kodwa siyatsho isithembiso sakhe ngomusa. Ibizo lakhe njalo Sherry Diane Bale. Kasikhulekeni Nkosi, siyaletha lumntwana omncane kuwe ohlabusayo omuhle. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzabusisa impilo yakhe encinyane. Makaphile ukuba ngumfazi oqinileyo ogcwele umusa lamandla. Makabe lendawo endabeni enkulu yokuhlengwa ukwenza enye into okombuso kaNkulunkulu. Ubusisa umama wakhe omutsha, ubaba omkhulu, labo bonke abathandekayo bakhe. Futhi nxa umphilela ngoze kuthi usuku lwakhe lu makabe ngokusebenzelayo wena. Manje siyamnikela kuwe ngendlela yokuzinikela okokuzehlukanisa, ngendlela yomkhuleko ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Akubusise sithandwa senhliziyo, inkazana enhle encinyane enhle. Uza kuba ngumtshumayeli laye, kulungile. Futhi ngubani ibizo lakhe? UJohn Michael Dalton. Manje uyakwazi ngilomfana wenkomo omncinyane ngemuva lapho nje ongalingana lawe, John Michael omncinyane. Awu, lokho kuhle. Ubaba wakhe lapha ngumtshumayeli, ngiyakholwa kunjalo. Wawungayisuye umtshumayeli weBaptist na, ilunga lebandla leBaptist? Kunjalo. Kasikhulekeni Nkosi, siyaletha kuwe lomfana omncinyane. Kangikwazi lokho engikubambileyo engalweni zami. Lo mama wayengazi lapho ezalwa, futhi lezandla zakhe ezincinyane zaphulula ubuso bakhe. Kumbe ngobaba owakukhumala isifuba sakhe ukwazi ukuthi wayele ndodana. Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi lumntwana uza kuba ludumo lenkazimulo kaJesu Kristu. Siyamletha kuwe manje ekuzinikeleni ngokomkhuleko okokuzehlukanisa, okuthi uzasebenzisa impilo yakhe encinyane okwenkazimulo yakho, ngoba siyamnikela kuwe ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Akubusise umfana omuhle, lumfo omncinyane. Oh, ngabe lo engudade Dalton na? URobert Anthony Dade Dalton. Awu, ngiyathokoza ukuhlangana lawe Dade Dalton. Ngingamazi umkakho kakuhle sibili, ngithemba ngakubona. Lo nguRobert Lee, ini Robert Anthony, kulungile. Oh, chono mina bo. Ilambazi lomgayi walaseningizimu alizange lenze lokho kuye. Ungumfana omuhle, umfo omncane obukekayo. Kasikhulekeni Nkosi, siletha kuwe lumfana omncinyane ukumnikela lo umama amlethileyo, lo baba. Futhi siyakhuleka ukuthi uzehlukanisa impilo yakhe encinyane Nkosi enkonzweni yakho. Makaphile futhi abe ngumuntu omkhulu oqinileyo ngokwenyama ngokukamoya. Sipe khona Nkosi futhi manje siyamnikela kuwe ebizweni lika Jesu Kristu indodana kaNkuluNkulu. Amen. Amhlophe kini ngabafana abahle ababili futhi ngiyathemba bobabili ngabachumayeli ngayiNkosi iphuza. Nangu omunye umfana, ungatsho ungumfana olungileyo ngendlela ehlukanisa ngayo inwele zakhe. Ngubani ibizo lakhe? Robert Samuel Bates. Manje kangikwazi. Uyasinda sibili. Mina bo. Robert Samuel Bates, umfana omuhle. Kasikhulekeni. Nkulunkulu othandekayo, siyaletha kuwe umfana omncinyane futhi sibona usondelela ubuntanga. Oh, imijibila udeveli ayibekileyo kulumfana omncinyane. Yedlulise Nkosi. Makuthi lumfana omncinyane engahambi endleleni yokungalungi, kodwa makuthi umkhuleko wokunikela lokhu kuza lokholo lwabazali bekanye lathi ubangela impilo yakhe encinyane enyikinyelwe eCalvary. Sibe Nkosi ukuthi uza kuphila futhi akhule futhi abe ngeqinileyo indoda elungileyo. Nxa kungaba intando yakho, makatshumayele ivangeli kusasa. Nxa kungaba lekusasa, manje siyamnikela kuwe ebizweni likaJesu Kristu indodana yakho. Amen. UNkulunkulu akubusise. Ngumfowabo lodadewabo, awu lokho kuhle kakhulu. Unjani? Manje nangu umfana olungileyo laye. Ngubani ibizo lakhe? Sydney, Simna, Samna, Dwight Samna. Kwakulo mchumayeli omkhulu kwesinye isikhathi, othiwa nguDwight. Ha, umchumayeli omkhulu, ngubani owaziyo ukuthi ibizo lakhe lalingubani? Dwight Moody, unjalo, engafundanga omncinyane olungisa izicathulo, kodwa wathumela imiphefumulo eyisigidi kuJesu. Makuthi uDwight omncinyane enze okufanayo, nankoke. Oh, ungumfana olungileyo, umfo omncinyane, okhangeleka kahle, okhangeleka njengomchumayeli. Akasikhothamiseni amakhanda ethu. Nkosi, siyaletha kuwe umfana omncinyane, ebekwe kusuka engalweni zabathandekayo kusiza kwezethu, futhi ekukholweni lokholo eBhayibhelini, futhi kuKristu weBhayibhili. Sinikela lumfana kuwe ukuthi impilo yakhe izasetshenziswa enkazimulweni kaNkulunkulu. Obusisa ikhaya lakhe, abazali bakhe, abathandekayo bakhe, futhi makaphile futhi aqine. Futhi nxa kungaba intando yakho, yenza umchumayeli ngayo okwakusasa. Nxa kuyikuthi ikusasa iza kuba khona, kodwa emikhulekweni yethu ekuqinisekeni le mikhuleko engcweliselwe kuye, siyamnikela kuwe ebizweni likaJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu akubusise, ungumfana olungileyo. Ngiyabonga bazalwane.
Oh,
angazi kulenye into ngalaba bafo abancinyane. Lokho nje okukwenza uzwe kahle sibili. Uyazi sile, ngilomngane oyinkazana lapha, kulenhloni, utshone khona phansi lapho. Ngimbiza ngokuthi Cookie. Uvela phansi eGeorgia, lapho engihamba khona ukuya kuba lekhefu kanye loyise manje, ukuyagola inhlanzi. Futhi isizathu ngambiza Cookie, emva unina esiba lezingabambili kumbe ezintathu iziteki zethibhoni, ezakhanzingelwa mina, lapho ngisiza ngekhaya, futhi ngangidlile, ngaze ngangasenelisi ukudla njalo, lokho okuhle ukupheka kwaseningizimu. Weza lamakukisi amalutshwane, ngangimele ngiwadle lawo, ngakho ngambiza ngokuthi Cookie, uyinkazana enhle. Bonke laba abancinyane, lonke liyathanda iNkosi na? Mina bo, lokho kuhle. Kanye ngesikhatshana ngiyachumayela nje kubantwana abancinyane, liyazi. Bangaki ababelapha lapho ngikhuluma indaba emayelana ngoMose omncinyane? Uyazi leyo mkhumbi omncinyane, liyazi leyo ngane encinyane eyafihlwa kiyo? Liyakukhumbula lokho? Futhi lonke lina la uyakhona ku-altari, lanikela impilo zenu eNkosini uJesu. Manje lamuhla sigubha ukuvuka kwakhe. Lilokhu limthanda, lonke lina elimthandayo phakamisani izandla zenu, lina bafana abancinyane lamankazana lapha. Oh, kuhle kanganani, lokho kuhle. Amaphesenti alikhulu. Futhi ngiyakukholwa lokho lami ngenhliziyo yami yonke, ukuthi bayamthanda. Manje sesisiza nje manje okwenkonzo yombhaphathizo. Asikwazi ukuthi bangaki abaza kubhaphathizwa. Uyingxenye yevangeli.
The resurrection message was, go ye into all the world and preach the gospel to
umbiko wokuvuka kwakuyikuthi hambani emhlabeni wonke futhi lithumayele ivangeli kuso sonke isidalwa. Lo okholwayo futhi abhabhathize uzakusindiswa.
Shall be damned.
Futhi lo ongakholwayo uzakulahlwa.
And these signs shall follow them that believe.
Futhi lezi izibonakaliso zizakubalandela labo abakholwayo. Njengoba kubaliwe lokhu kusa kithi kuvela kuMarko 16. Manje sizakubala imibhalo okobhabhathizo lwamanzi. Manje kulabantu abanengi lamabandla afafaza amanzi ebantwini. Amanengi amabandla akholwa kulokho. Futhi yiyo indlela ngani lokho kulungile. Abanengi bathela amanzi ebantwini, ukuwathela nje, ukuthatha amanzi bawathele ekhanda labo. Awu, lokho kulungile. Bona, ikuzinikela. Yisitsho esokutshengisela ngaphandle ukuthi umsebenzi wangaphakathi womusa usuyenziwe. Ngakho kangila lutho lokutsho ngimelana lalokho. Bona. Kodwa emibhalweni babhabhathizwa ngokucwilisa phansi ngaphansi kwamanzi. Ngakho ngokunjalo, njengoba ngingumkatolika wesidala, okungcono ngihambe njengendlela yesidala ibandla elakwenzayo, uyazi, ngokucwiliswa, okumbozwa phezulu. UJesu wavalelwa ngokupheleleyo, wabekwa phansi emhlabathini. Uthi ilitshe elikhulu lagiqelwa phezu kwengcwaba. Engcwatshwa wathwalela izono zethu kude. Ngakho-ke, thina sikholwa lokho. Lokho abanye abakwenzayo, lokho kulungile, kasilampikiswano labo. Kodwa thina sibisethu, siyakholwa ekucwilisweni. Futhi manje senza lokhu ukucwilisa. Emfundisweni zokuqala zebandla lesipostoli. Abanye balabo abacwilisayo kanti lalamuhla basuka khatshana lamasiko wokuqala enkolo yesipostoli. Ekuqaleni ubhabhathizo lokuqala olwake lwabhabhathizwa ngemuva kwePentekosti babeza kubhabhathizwa ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Futhi ubhabhathizo lonke emva kwalokho lwaluyikuba umuntu wonke wabhabhathizwa ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Futhi abanye babantu sizabala ngesikhatshana labo ababebhabhathizwe ngokucwiliswa nguJohane umbhabhathizi kukho ukuphenduka nje, hatshi ukuthethelelwa kwezono. Futhi kwakumele babuye babhabhathizwe kutsha njalo ebizweni likaJesu Kristu ukuze bamukele umoya ongcwele. Manje lamuhla sesingenise esikhundleni imisebenzi kumbe uMathewu 28:19 lapho uJesu Kristu alaya ibandla lakhe, hambani linake ezizweni zonke libafundise ukugcina loba iziphi izinto engilifundise zona, libabhabhathize ebizweni likaBaba, iNdodana lomoya ongcwele. UPetro insuku ezilitshumi sezedlule wabalaya ukuba babhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Futhi akula muntu eBhayibhelini owake wabhabhathizwa ebizweni likaBaba, iNdodana lomoya ongcwele. Kakukho emibhalweni, akula muntu owake wabhabhathizwa. Futhi ke omunye umuntu angathi, manje bona, kwagcotshwa ngebandla leKatolika ukholo lwabo kumbe amaqiniso okholo lwethu ebhukwini leKatolika, amaqiniso okholo lweKatolika atsho ukuthi amaProtestanti ayananzelela ubhabhathizo lwethu. Isifunda seKatolika phakathi ngokungaba ngesesithu okungaba likhulu letshumi lane wabhabhathiza umuntu ngokumfafaza ebizweni likaBaba, iNdodana moya ongcwele. Kodwa akusiwo mbhalo wakho. Ibandla uWesley waphuma loLuther kanye lento efanayo kusuka ebandleni leKatolika. Abanye babo lokhu bethatha ikhathekizimu yeKatolika, abanye lokhu bethatha isivumokholo sabapostoli lokunjalo esaphuma ebandleni leKatolika, okuyikuthi nxa uNkulunkulu esenza umKristu ngomuntu njengalokho kangilalutho lokumelana lakho. Liyazwisisa, bona. Kodwa kimi kumele ngibe ngumKatolika wesidala, kumele ngihlale lalokho ibandla lakuqala elakwenzayo. Futhi kumele ngibhabhathize ngendlela ibandla lakuqala elabhabhathiza ngayo ebizweni lenkosi Jesu Kristu. Futhi manje sizama ukugcina lokho.
Now that I might say this in Matthew 28:19.
Manje ukuthi ngithi lokho kuMateyu 28:19.
UJesu
wathi, hambani ke lifundise izizwe zonke, libabhaphathize ebizweni likaBaba, leleNdodana, lelikaMoya oNgcwele. Aw manje omunye wabo ngazange athi ebizweni likaBaba, ebizweni leNdodana, ebizweni likaMoya oNgcwele. Wathi ebizweni ubunye. Izifundi ezinkulu njengoScofield futhi lalabo lesiGreek sekuqaleni konke futhi lase konke ukutolikwa akusebizweni hathi amabizo ngombe ebizweni likaBaba ebizweni leNdodana kusebizweni likaBaba indodana lomoya ongcwele.
Awu
baba kayisilobizo loba ndodana ayisilobizo futhi loba moya ongcwele ayisilobizo.
It's titles that goes to one name.
Izihloko eziya ebizweni linye. Bona kulebizo elilodwa.
Bona ke
ngayisambulo esizama ukuthi letha kini. Ngeqiniso kumele kube kwakuyisambulo esifanayo abapostoli ababelaso lapho. Babe mingakuye. Belalele kuye enikeza leso silayezo. Omunye wathi awu angilandaba lokho abapostoli abakwenzayo. UJesu wathi lokhu. Ngoba abapostoli bengamlalelanga khona ke imibhalo ibambukile. Ufanele wenze imibhalo iphelele kumbe kayisilutho. Ilizwi lonke liqondile kungenjalo akula ngitho okwalo okuqondileyo. Angikwazi ukuthi okuza kube kuqondile nxa konke kwakho kungaqondanga. Nxa ingxenye yakho engaphefumulelwanga. Khona ke okunye kwakho konke kungabe kungazange. Kodwa akula mpikiswano emibhalweni. Ngakho nxa uPetro wathi, "Phendukani libhabhathizwe munye lamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu." Futhi konke emva kwalokho babhabhathizwa ebizweni likaJesu Kristu. Futhi uJesu wathi, "Hambani libhabhathize ebizweni likaBaba indodana nomoya ongcwele." Lokho ikuphikisana okungekhoyo kukhangeleka sengathi. Kodwa kayisikho, nxa ungabakwazi nje. Liyakhumbula, imibhalo ifihliwe emehlweni abahlakaniphileyo lezifundi. Belikwazi lokho na, futhi ukwembulwa. Imibhalo ayiziphikisi sibisayo, iyazibonakalisa sibisayo. Manje, nxa ungabuyela emuva nxa wawubala indaba njengoba wathi uJohn loMary baphila bethokoza emva kwalokho. Njengabanye benu, sonke silecala ngokubala izinganekwane. Futhi nxa ubungazi ukuthi uJohn loMary babengobani, into kuphela ongayenza ikubuyela ekuqaleni kwebhuku futhi ubale uphuthe futhi ufumane ukuthi uJohn loMary babengobani. Nxa uJesu wabalaya ukubhabhathizwa ebizweni likaBaba indodana umoya ongcwele, futhi ubaba kayisilobizo, le ndodana kayisilobizo, lo moya ongcwele akusilobizo, kungcono sibuyele emuva futhi sifumane ukuthi ngubani ubaba indodana lo moya ongcwele anguye. Lokuthi ibizo lakho ngubani? Ngakho nxa lingavula lami kusathiko 1 sikaMateyu njengongakwenza kuloba yiliphi ibhuku kwathi, manje, qala ngezosendo, kwathi, manje ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba kanje, lapho umama wakhe, uMariya, eseganwe nguJosefa, sebethembisene ngokunjalo. Manje ngifuna ukulitshengisa ukuthi kanjani, khangela, siza kuthi le yindodana, uJesu, lo ngubaba, lo ngumoya ongcwele. Manje loba ngubani uyakwazi, futhi uJesu watsho ukuthi uNkulunkulu wayengubaba wakhe. Liyakukholwa lokho? Kumele sikwenze. Ubaba kaJesu Kristu wayenguNkulunkulu. Manje ngicaphuna umbhalo, uMateyu 1:18.
The birth of Jesus Christ was on this wise.
Ukuzalwa kwaJesu Kristu kwabanje, lapho unina uMaria esegane uJosefa ngaphambili bengakahlangani, wabonakala elesisu ngomoya ongcwele. Khona ke nguphi walaba ongubaba wakhe na? Futhi uza kuzala umntwana futhi baza kubiza ibizo lakhe uJesu. Nanzelela, waye... Futhi lapho, uJosefa indoda yakhe, eyindoda elungileyo, engathandi ukumenza ihlazo obala, wayefuna ukumala ensitha kanje. Kodwa kwathi esenakana lezi zinto, khangela, ingilosi yenkosi yabonakala kuye ebutsheni, futhi isithi, Josefa, wena ndodana kaDavida, ungesabi ukumthatha umkakho, uMaria umkakho. Ngoba lokho akukhulelweyo phakathi kwakhe ngokuba moya ongcwele. Ngani, uNkulunkulu engaba ngubaba wakhe kanjani, nga umoya ongcwele engubaba wakhe? Engaba labo baba ababili. Futhi luhlobo bani lomntwana aza kuba yilo? Akula ababili. Umoya ongcwele loNkulunkulu, yinto efanayo. Bona. Futhi uzazala indodana. Futhi bazayitha ibizo lakhe, Jesu. Wonke lokhu kwenziwa ukuthi kugcwaliseke okwathiwa yinkosi ngomprofethi esithi, intombi izakhulelwa futhi ibelethe umntwana futhi uzabizwa ngokuthi Emmanuel, okuyikuthi ini? ONkulunkulu ulathi, manje nansi indodana. Ngosuku lokubhaphathiza kwakhe eJordani, uJohane wafakaza ebona umoya kaNkulunkulu njengejuba, usiza futhi wahlala phezu kwakhe. UJesu wathi, kayisimi oyenza imisebenzi, ngubaba wami ohlala kimi. Manje Baba, ndodana lomoya ongcwele, ulebizo elilodwa, zona izihloko ezintathu, futhi kuyini iBhayibheli elatsho ukuthi lelo bizo lalingubani na? UJesu. Ngakho lokho kwakufanele kube yisambulo abapostoli ababelaso, ngoba yiyo indlela ababhaphathiza ngayo. Baba, ndodana lomoya ongcwele, akusilo bizo, akula okwawo okungamabizo. Ibizo likaBaba, ndodana, moya ongcwele ngu inkosi uJesu Kristu. Yilo ibizo likaBaba, indodana, umoya ongcwele. Manje ngizabala eminye imibhalo nje singakabhaphathizi. Ngifuna ukubala kuqala esenzakalweni sokuqala sobhaphathizo lwamanzi. Futhi sitholakala kumisebenzi isahluko 2. UPetro ngosuku lwePentekosti wayechumayela. Futhi lapho bekuzwa lokhu bahlabeka enhlizweni zabo basebesithi kuPetro lakwabanye abapostoli, madoda labazalwane, sizakwenzani na? Khona-ke uPetro wasesithi kubo, phendukani libhaphathizwe lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu ethethelelweni lwezono, njalo lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele. Ngoba isithembiso ngesenu lakubantwana benu, lakubo abakude, lalabo abaningi inkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza. Khona-ke isikhathi esilandelayo sisiba lobhaphathizo lurekhodwa kulapho uFilipu insuku ezimbili emva kwalokho waya phansi eSamariya, labo kwakungamaJuda. Futhi-ke lapho kukhona kuphela izizwe ezintathu zabantu emhlabeni, lo nguHam, uShem labantu bakaJafethi, amaJuda abezizwe, futhi ingxenye yomJuda labezizwe, amaSamariya. Lapho uFilipu esehla phansi futhi wathumayela kumaSamariya, nanku lokho okwathatha indawo. Lo uSimoni isanuse wayethakatha abantu ngobusanuse. Kodwa lapho bekholwa uFilipu ethumayela izinto ezimayelana lombuso kaNkulunkulu ebizweni likaJesu Kristu, babhaphathizwa bonke amadoda labafazi. Isikhathi esilandelayo ubhaphathizo olukhulunywa ngalo lutholakala kumisebenzi 10:44 kusiya ku-48 endlini kaKhoneliyasi owezizwe. Nango amaJuda eJerusalema, uFilipu eSamariya, futhi nango uPetro labezizwe. Futhi lapho uPetro esakhuluma lawo mazwi, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo abezwa ilizwi. Futhi lalabo abokusokwa, umJuda, abakholwayo bamangaliswa. Bonke babuya loPetro ngoba wabezizwe, abo kwathululwa isipho sikamoya ongcwele, ngoba babezwa bekhuluma ngendimi futhi baphakamisa uNkulunkulu. Khona-ke waphendula uPetro, umuntu angala amanzi ukuthi laba bangabhaphathizwa? Futhi wabalayeza labo abemukele umoya ongcwele njengathi na? Futhi wabalayeza ukuba babhaphathizwe ebizweni lenkosi. Bona, wabakhulekela. Isikhathi esilandelayo ubhaphathizo olukhulunywa ngalo ukumisebenzi 19, lapho ababuya khona kubafundi bakaJohane. Lo nguPawuli. Manje lalelisisani imisebenzi 19. Kwasekusithi lapho u-Apolosi eseKorinte, uPawuli esedlule ngasekhunjini oluphezulu lwase-Efesu, uyathola abafundi abathile. Futhi wathi kubo, manje khangela, babengabafundi, babengamakholwa, amaKristu. Wathi kubo, selamukela yini umoya ongcwele selokhu lakholwayo? Futhi bathi kuye, kasizanga sizwe ngitsho ukuthi kulomoya ongcwele. Lalelani lokho akubuzayo. Lalelani kulumbuzo oqakathekileyo lo umpostoli awubuzayo. Bona. Futhi wathi kubo, pho labhaphathizelwa kukuphi? Futhi bathi kuye, ngaphansi kobhaphathizo lukaJohane. Manje ngingacabanga lokhu kusa, nxa loba omunye wethu wabhaphathizwa indoda efanayo eyabhaphathiza uJesu Kristu, singacabanga ukuthi ubhaphathizo lwethu lwaluluhle sibili. Lalingasoze licabange kanjalo. Kodwa nangu lapha uPawuli uthi akusikho. Emgodini wamanzi ofanayo ngendoda efanayo eyabhaphathiza inkosi yethu, uPawuli ulahla lolo bhaphathizo manje, ngoba lwalungekho ebizweni likaJesu Kristu. Manje lalelani. futhi wathi ngaku pho lapha baphathizelwa kukuphi manje ngawufuna ukukhangela lokho ngesigriki kwathi lapha baphathizwa njani bona futhi bathi kuye ngobhaphathizo lukajohane kona ke wathi upawulu ujohane ngeqiniso wayebhaphathiza ukunga ubhaphathizo lokuphenduka esithi ebantwini ukuthi kufanele bakholwe kuye osebuyile lokho yikuthi kujesu kristu nanzelela leli qembu elifanayo lalibhaphathizwe ejodani lojesu kristu lapho besizwa lokhu babhaphathizwa kakutsha babhaphathizwa ebizweni lenkosi ujesu kristu upawuli ebeka izandla zakhe phezu kwabo umoya ongcwele weza phezu kwabo futhi bakhuluma ngendimi futhi baprofetha manje lupawuli ofanayo uthi lapha ebhukwini labasegalathiya yikho ngibambelela kikho abasegalathiya isahluko 1 lendima 8 lalelani ngizaqalisela kundima 6 ekhuluma kwabasegalathiya ngiyamangala ukuthi lina liza kube limhlamukele masinyane kangaka lo owalibizela emuseni kakristu laya kwelinye ivangeli okungayisilwa elinye kodwa bakhona abanye abalididayo futhi bevimbela ivangeli likakristu kodwa loba kungaba yithi kumbe ingilosi evela ezulwini kungaba ngumpristi papa mthumayeli loba yini okungaba yikho kungaba yithi kumbe ingilosi evela ezulwini ichumayela elinye ivangeli ngini kulalelo esalichumayeza lona ngabe ngoqalekisiweyo futhi njengoba sithilo ngaphambili ngakho lakhathesi ngiyaphinda njalo uba umuntu elichumayeza loba liphi elinye ivangeli elehlukene lalelo elalemukelayo ngabe ngoqalekisiweyo nxa singakhupha ilizwi elilodwa ebhayibhilini isambulo 21 kumbe 22 futhi kumbe singezelele enye into kulo sisazi ofanayo uza kususwa ebhukwini lokuphila esenzela thina ngakho-ke kuyikukholwa kwami okungela kweyisa ebantwini abafuna ukufafazwa bathelwe kumbe bacwiliswe kuba bandodana moya ongcwele lokho kungokuzithandela kwakho mfowethu othandekayo dade angisoze ngiphikisane lawe nje uyinceku kankulunkulu kodwa kimi kumele ngibe ngothembekileyo futhi ngiqiniseke ebhayibhilini ngakho-ke upawuli walayo abantu ababebhaphathizwe ngenye indlela ngaphandle kwebizo likajesu kristu futhi wababamba ngamandla ukuthi babuye futhi babhaphathizwe kutsha ebizweni likajesu kristu ukuchumayela lelo vangeli elifanayo kufanele ngenze into efanayo ukunqanda lokubancenga abantu ungachiyi ibandla lakho hlala lomalusi wakho yenza yonke into ongayenelisa ebandleni lakho lendawo kodwa landela izilayezo zebhayibhili ngakho-ke siyakholwa lokhu kuza ukuthi ujesu uyeza futhi lapho ngisima lolo suku manje mhlawumbe ibhuku lezivumankolo lingabe lilungile angenelisi ukukuphikisa lingabe lilungile kodwa futhi mhlawumbe ibandla lekatolika lilalelo gunya kangazi futhi nxa linamakatolika lapha futhi licabanga ukuthi ibandla lenu lile gunya lokhu bathi libhuku labo lakuqala ngakho kungani lithetha lokho umuntu wesimanje akutshoyo lapho ukristu umsunguli webandla lakho walayela lokhu lapho upapa wakho wokuqala walayela lokhu kasilandeleni ibhayibhili ngoba ngiyakholwa lokho kuliqiniso manje lapho silungiselela ngifuna labo abaza kubhaphathizwa futhi babuye phambili futhi bame lapha ukuze sitshengise umhlaba ukuthi siyakholwa ukuthi ujesu ephila wasithanda besifa wasisindisa engcwatshwa wathwalela izono zethu kude evuka walungisisa ngesihle nininini kholwa ngolunye usuku uyeza silindele lelo langa eliyinkazimulo futhi uyabuya lokhu kusa ukuvuma ukuthi leso sono engichumayele ngaso lokhu kusa isono somhlaba silahliwe futhi sabulawa futhi awusayinceku kuleyo nto kodwa ifile futhi uyeza ukuzongcwatshwa ebizweni lakhe lo wakufelayo futhi wakubulalela isono futhi wavukela kulungisiswa kwakho futhi uphelele kuye hathi phakathi kwebandla hathi ebranham tabhanekeli hathi enhlanganyelweni kodwa uphelele futhi uvikelekile ujesu kristu kasikhulekeni nkosi lokhu kwezinye izikhathi kukhangeleka kunzima ngoba ngiyazi ukuthi nginabangane abaligugu lapha abokholo lwekatolika labanye abemethodisti kaWesley futhi akulakuthandabuza abaningi babozikhuntathu abedlulisa amalawulo. Siyakholwa Nkosi ukuthi baba ndodana lomoya ongcwele ngunkulunkulu ofanayo kodwa izikhundla ezintathu lezo unkulunkulu wasezulwini asebenza kizo ngesinye isikhathi okwamajuda kukubaba kanye enyameni njengobudodana futhi manje kumoya ongcwele ebandleni hathi onkulunkulu wabathathu asikholwa baba ngoba awungeke ulandule ilizwi lakho uqobo lapho kungela omunye unkulunkulu ngaphandle kwakho. Wathi ngiyinkosi unkulunkulu wakho lingabi labanye onkulunkulu. Futhi siyakholwa Nkosi ukuthi lunkulunkulu oyedwa weqiniso waphila ezikhathini ezintathu ezehlukeneyo ngaphansi komthetho, ngaphansi kwesikhathi samaKristu lapho uKristu esemhlabeni emzimbeni wenyama eyazalwa intombi uMariya wafa wavuka njalo futhi wasihlenga ibandla futhi manje esimweni sikamoya ongcwele ufakazi wokuvuka uphila empilweni zethu sithethelele izono zethu. Futhi ngiyakhuleka ukuthi uzabusisa wonke omuntu lapha kungenani lokusihlanganisa lebandla kumbe inhlanganiso yesonto ngabantu abaphilayo futhi badle futhi bathande futhi befuna ukuya ezulwini banjengathi sonke futhi asizami ukungahloniphi loba yini kumbe loba uphi umsebenzi omunye omuntu awenzileyo ebizweni lakho.
But we're only trying to give a statement.
Wodwa sizama kuphela ukunikeza isitho sethemba elihlala ngaphakathi kwethu. Lisekelwe phezu kwelizwi lakho. Elizwi lakho liqiniso.
So we pray, Father, that
ngakho siyakhuleka baba ukuthi nxa kungaba labanye lapha ongafisa ukuba labo babhabhathizwe kakutsha bavumele babuye phambili futhi labo abangakaze benze isivumo sesiKristu ababuyayo manje ukuzobhabhathizwa ebizweni lenkosi yabo evukileyo isikhathi bani esihle ukukwenza ngokusa kwephasika. Kuyini okwenza ubhabhathizo na? Ngoba kwakule phasika. Siphe Nkosi ukuthi loba ngubani ozabuya angabusiswa futhi agcwaliswe ngomoya ongcwele njengoba befisa njalo ngoba sikucela ebizweni likaJesu. Amen.
Now those that have come for baptism.
Manje labo ababuye ukuzobhabhathizwa lingasukuma ezinyaweni zenu ukuze sithole ukubona bonke abaza kubhabhathizwa. Ukuza kuba lokuqala owesibili owesithathu owesine owesihlanu owesithupha owesikhombisa owesificamunwembili owesificamunwemunye owechumi owechumi lanye owechumi lambili owechumi lantathu owechumi lane owechumi lanhlanu owechumi lesithupha owechumi lesikhombisa owechumi lesificamunwembili abalichumi lesificamunwembili babo kulungile ngilitholile elakho ngemuva lapho dade ngemuva lapho. Manje bengifisa lonke lingahamba khona phambili lapha okwesikhatshana lingakwenza na? Ungasikhalisela dade ngiyezwa umsindisi wami ebiza ngokuthula ongakwenza kancane futhi lapho ngibona ngisehla phansi emzileni ngisazi abantu ngibona abantu abavela phandle kwedolobho emabandleni angacabanga ukuthi bengiphume emzileni kancinyane ngokubhabhathiza abantu. Lingahamba khona liphume ngalindlela kancinyane bazalwane ukuze laba imuva lapha yebo ngokubhabhathiza ebizweni lenkosi uJesu.
But I have truly tried to make it as clear as I know how to make it.
Kodwa ngeqiniso ngizamile ukukwenza kube sobala njengengikwaziyo ukukwenza. Bona.
Now this is a nice group of people.
Manje leli liqembu elihle labantu. Ngifuna lonke lichibilike likhangele kumbuthano njengalokhu kulungile. Laba bantu abamileyo lapha babuya phezu kwesisekelo sokuthi bakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu ukuthi wahlupheka ngaphansi kukaPontius Pilato futhi wabethelwa eCalvary wafa wangcwatshwa wavuka ngosuku lwesithathu ukunqoba phezu kokufa isihogo lengcwaba futhi wenyukela phezulu ehlezi ngakwesokunene somkhulu ukwenza ukunusela phezu kwesivumo sabo. Sebetshengisile manje kini ukuthi bayakholwa lokhu ngokuqinisekileyo ngenhliziyo zabo zonke futhi sebevumile izono zabo phambi kukaNkulunkulu futhi basuthisekile ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu futhi bamamukela njengomsindisi oqondane labo. Ngalokho kunjalo, phakamisani izandla zenu lonke lina elimiyo ngalapho njengalokho. Ziphakamise nje.
Therefore, some of them has been
Ngakho-ke, abanye babo bebengamaKristu okwesikhathi eside. Abanye balabo babhaphathizwe ebizweni likaBaba lelendodana lelikaMoya Ongcwele. Futhi basuthisekile lamuhla ukuthi umbhalo futhi indlela yesipostoli yobhaphathizo isebizweni leNkosi uJesu Kristu. Futhi babuyile bekholwa lokhu, futhi bakwamukele, futhi bekusingatha lokhu. Futhi beza cabanga ukuthi lelo liqiniso ngoba umbhalo uyakufundisa. Nxa kunje kumile emzileni lingaphakamisa izandla zenu na, lina elake labhaphathizwa ngaphambili. Futhi liza ebizweni likaBaba ndodana Moya Ongcwele. Futhi manje likholwa ku iNkosi uJesu Kristu. Ngiyabonga.
O Lord, creator of heavens and earth,
O Nkosi, mdali wamazulu lomhlaba, msunguli wempilo engapheliyo, lapha kumi amadoda abafazi abafana lamankazana, engiza kubakhokhelela lapha kuleli thuna lephasika. O Nkulunkulu, ngolunye usuku, mhlawumbe lolu suku lakhathesi, kumele ngime labo esihlalweni sokwahlulelwa. Futhi lapho ubasi omkhulu esiza phambili lezembatho zakhe ezinkulu zobukhosi. Njengomtshumayeli wevangeli, kumele ngime phambi kwaleli Bhayibhili elivulekileyo futhi ngiphendulele ngalokho engikufundise abantu. Ngiyesaba Nkosi, ekwesabeni ukwesaba kobuNkulunkulu, funa ngifundise into engalunganga. Futhi-ke konke lokho engikwenzileyo kuza kuphoselwa khatshana. Ngoba wathi, ngoze amazulu lomhlaba kwedlule, ngitsho lelizwi lami elilodwa eliza kwedlula. Futhi ukhulumile makuthi lonke ilizwi lomuntu libe liphambukile futhi elakho libe ngeliqondileyo. Ngakho-ke Nkosi, nginjengenceku yakho ensukwini ezedluleyo ukuba bahamba ngamandla ukubuya futhi babhabhathizwe njalo. Ukuthi ngingakutsho ngalolo suku ukuthi ngenze konke engikwaziyo ukuthi ngikwenze njani ebusweni bokuthothozwa lani obunye, kodwa ngazama ukuphila ngiqinisile kuleli Bhayibhili. Siphe Nkosi ukuthi impilo yabo izaphakanyiswa lokubusiswa, futhi mabangasweli lutho. Makuthi uMoya Ongcwele ubuye phezu komunye lamunye wabo ongamemukelanga lamanje. Makuthi lesi kube yisikhathi sokuvuka, ukuthi leli qembu labantu lizavuswa, ukuthi ibandla leli lizagcwaliswa ngamandla kaJesu owavukayo. Masisuke kulesi sakhiwo lamuhla sisithi azizange zivuthe inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu lapho ikhuluma lathi endleleni. Siphe khona Baba, njengenceku yakho kanye lalezi izinto, ukuthi siqhubekela phambili njani manje ukulalela imilayo yakho ebizweni likaJesu Kristu, indodana yakho. Amen. Manje abafazi, ngiyakholwa hambani kuleli kamelo, kunjalo na? Ngangapha lapho ukuzabe kulamalungiselelo, abafazi bebanja bazathatha indawo zabo lapha labafazi laba. Ngasesandleni sami sokunene amadoda azahamba kuleli cele okulicele lokhohlo. Futhi uDoc nxa engathanda afake izinkanyiso ezinkulu phezu kokubhabhathizelwa khona, umuntu wonke uzakwenelisa ukubona inkonzo yobhabhathizo. Futhi umfowethu Neville uza ngikhokhelela ingoma nxa ethanda, futhi siza khona-ke. Bekani lokho eduzane ukuthi wahamba phansi ngaphansi eKhoydoni emfazini owayengasilutho kodwa ayithunzile umfazi ole mvukuzane, futhi wamkhalisela ithephu yeminye yemihlangano. Futhi umfazi ukhululiwe ngokupheleleyo phandle egumeni ehala amahlamvu, odokotela abatholi lutho ngemvukuzane yakhe. Insuku ezilutshwane ezedluleyo umfazi wahlala lapho engabuza khona, futhi ngathi ebandleni elincinyane sasingatholanga ithuba lokunikeza amakhadi okukhulekelwa. Ngakho ngizacela nje bangaki lapha abangakaze babe emhlanganweni yami ngaphambili, abaningi baphakamise izandla zabo. UMoya Ongcwele omkhulu wehla phezu kwendawo futhi waqala ukudalula imicabango yabantu lalokho okufanele bakwenze. Kwakule ngane encinyane eyahlezi lapho ivela kwenye indawo eGeorgia ilomkhuhlane wesikhumba selokhu yazalwa. Insuku ezimbili ezedlulayo omunye umuntu wabizela, kumbe insuku ezilutshwane ezedlulayo, futhi wathi umkhuhlane wesikhumba wawusuphela kungane. Ikhosikazi elihlezi lapha lisiya ukuyahlela ahlinzwa lemvukuzane enkulu ohlangothini lwakhe ebiza kuhlinzwa ngolwesibili olulandelayo. Lokho kwakungesonto, wabuya lesidakwa esasivamile ukuba yiso uRosella Griffith. Futhi lapho lumfazi esiza, futhi umoya ongcwele eqala ukumtshela ukuthi wayengubani, lalapho avela khona wathi, ungacabanga ukuthi uRosella wasitshela lokho. Khona-ke umoya ongcwele wahamba waletha umntanakhe phakathi kombuthano ukuthi wakhuluma ngomntwana futhi wathi, itsho kanje inkosi, lelo qhubu alisekho. Futhi ngolwesibili ekuseni lapho esengena ukuze ahlolwe kumbe ukuyahlinzwa, lapho ingcwethi zonke ezine zazo ngiyakholwa zabuthana, baqala ukubamba ikhubu futhi lalingekho lapho. Bambeka ngaphansi kwama-x-ray futhi babiza abanye odokotela futhi bambuyisela izigqoko zakhe futhi bamhambisa ngekhaya. Akulalutho kukho ngitsho. UNkulunkulu ulokhu enguNkulunkulu, ungalahlekelwa lukholo, qhubeka nje ukholwa, kulungile. Lonke lingikhulekele lapho singena eCalifornia emihlanganweni, kwenzeni lokho manje. Sizabe sisuka kungaba phakathi kwezinsuku ezilithumi kumbe ezilithumi lanhlanu e-Angela's Temple, siqalisa ngelesithathu. Khona-ke siyahamba kusukela lapho ubusuku bunye labantu base-Spain phakathi kwehholu e-Los Angeles, olwethumi lesithupha, olwethumi lesikhombisa, olwethumi lesificamunwembili, olwethumi lesificamunwemunye. Sisendaweni yemikhumbi yebutho lase-San Diego. Futhi-ke sahamba kusukela lapho sisiya e-San Jose ngamamayila angamathumi amathathu kusukela e-Oakland, ngoba kasenelisanga ukuthola inkundla esasilayo ngomnyaka odlulileyo. Balokutshelela phezu kwelikhwa lapho. Futhi sile nkundla yemidlalo engahlala phose ngiyacabanga mhlawumbe abantu abayizinkulungwane ezingamathumi amabili. Futhi balamabandla evangeli eligcweleyo ngamathumi ayisithupha lanye asayinelwe umhlangano. Futhi-ke sikhangelele isikhathi esikhulu lapho kungaba amaviki amabili. Inkosi ilibusise futhi lingikhulekele manje.
Will be possible to seat 100 more people.
Thank you.
Observe whatever things thou hast commissioned.
Gcina loba iziphi izinto osilaze zona phezu ukunike lokhu mfowe.
And his confession, Jesus, and his full heart.
Lesivumo sakhe yenkosi uJesu leyakhe egcweleyo. Ngubani elakho ungalindela kuze mababe bemile khona lapha? Oh, kuqanda kabi silento lapha. Ngubani ibizo lakho dade? Uvela ngapi? Indodakazi kaOpal Weaver. Umama wakho wasindiswa ekufeni, akusikho na uOpal Weaver? Wayelemvukuzane kunjalo. Awu, awungeke ube ngumongikazi owaye phansi lapho ngalolo suku lapho ngingena phakathi lapho? Omunye wamadodakazi akhe wayefundela ukuba ngumongikazi. Yebo, lapho ngingena ukuyamkhulekela lobo busuku phansi lapho. Kuhle. Nkosazana Kenard, sowake wabhaphathizwa ngaphambili, wafafazwa. Kuhle. Manje khangela ngapha nje. Kuhle lokho, kulungile. Umama wakho uphandle lapho na? Lo ngunkosazana Kenard. La kubantu bebandla lapha. Le yindodakazi kadade Opal Weaver. Futhi lonke lina elazi uOpal Weaver, nalokho okwathatha indawo empilweni yakhe. Wayephonguba ngamathambo ngemvukuzane, odokotela basebemehlulekile. Futhi unkosazana Weber, umakhelwane oyisihlobo sakhe, ngolinye usuku lapho ngisiza ngivela entshonalanga okomhlangano, wangicela ukuthi ngihambe phansi khonale futhi ngibone unkosazana Weaver. Unkosazana Weaver wathi, mfowethu Branham, kangifanelanga ukuthi inceku kaKristu ingene endlini yami ngoba ngiyisoni. Futhi akazange akhulume okuningi ngokusiliswa kwaphezulu, kodwa wakhuluma ngezono zakhe. Wayengafuni ukuhlangana loNkulunkulu eyisoni, futhi lapho wayenikeze impilo yakhe kuNkulunkulu, futhi waye weza kuleli chibi ediyazela futhi elwisa ele milenze emincinyane lengalo, waze wakhangeleka engamathambo. Wangena emanzini lawo okubhaphathizwa elizweni likaJesu Kristu. Ume lapho ekhala manje, lapho ekhangele indodakazi yakhe idlula ubhaphathizo olufanayo ayekilo. Ngabe wena umile lapho, awumanga lapho unkosazana Weaver na? Ungaphuma phandle ukuze babone lokho wakhangeleka eyikho manje. Iminyaka eminingi edluleyo, amathambo ayephose abe ngamaphawundi angamashumi amane. Futhi le indodakazi yakhe isiya phansi echibini elifanayo ebizweni likaJesu Kristu. UNkulunkulu akubusise, Dade Kanadi. Wena beka nje ingalo yakho khona phezulu njengalokhu, Dade Kanadi. Zibambe khona ngakwezami, yikho lokho. Manje lokho kulungile. Khangela nje phezulu ngalindlela. Manje kasikhothamiseni amakhanda ethu. Oh, Nkosi Nkulunkulu, mdali wamazulu lomhlaba, msunguli wempilo engapheliyo, lo muphi wesipho sonke esihle, njengomfazi lowo esebuyile lokhu kusa, enanzelela ukuthi uvuse umama wakhe emathunzini okufa, lapho ekulalela ekubhaphathizweni kwamanzi, njengoba wathembisa esembhedeni wokufa kwakhe ukuthi uzakwenza. Uyabuya lokhu kusa esazi ukuthi usanda ukufafazwa, futhi engasuthisekanga ukuthi lolo kwakulubhaphathizo lwesipostoli. Uza manje ukugcwalisa isifiso senhliziyo yakhe lesilayezo sikaNkulunkulu. Ngakho-ke Baba, ngiyakhuleka ukuthi uza kumgcwalisa ngomoya ongcwele, futhi umvumele aphile impilo ende ejabula, futhi abe ngokusebenzelayo wena. Futhi phezu kwesivumo sokholo lwakho lokuzingcwelisa kwakho enkosini yethu, ngiyakubhaphathiza Dade wethu othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Manje letha omunye umuntu khona phezulu phambi kwakho lapha ukuze bajwayelane lamanzi. Bona, baletheni baphenduke ngangapha. Baba, woza ubambe isandla sakhe. Lethani omunye phakathi lapha, kulungile. Ngifuna omunye, yikho, mana khona lapho. Yikho, khona lapho, mana khona lapho. Belvin, manje letha enye inkazana futhi umvumele abemi emuva lapho, engabe ejwayelana lamanzi. Obani liletha omunye phansi, libe lokhu lijwayelana kakhulu kancinyane kiwo. Manje mana khona ngemuva lindlela dade, kunjalo, kulungile. Lapho Belvin uvela eMichigan, kulungile. Ngicabanga le yiyo indlela wena beka isandla sakho khona lapha, kulungile. Dade Belvin, Maria ovela duzane le Battle Creek, Michigan, obuye ukuzobhaphathizwa kutsha ebizweni lenkosi uJesu. Abantu, isizathu esasingathi silokuthikaza lapho, loba okokukhudumeza bekusemanzini okwesikhathi, ngaphansi kwechibi, kulokhu kusaqanda njengeqhwa, futhi yiso isizathu sibavumela nje, babuye bejwayelane lamanzi. Futhi ngiyabacela baletheni nje ukuze babe lokhu beqhubeka bengena oyedwa sonke isikhathi. Ngakho manje, nxa ungabeka ingalo zakho kwezami Dade Balvin, njengalokho yenza izandla zakho ziphambane, yikho lokho, kulungile. Manje kasikhuleke. Olunge kakhulu Baba osezulwini, msunguli wempilo engapheliyo, mophi wesipho sonke esihle. Thumela izibusiso zakho phezu kwalumfazi obuya indlela yonke evela eMichigan. Okulandela indodana yakho ekubhaphathizweni lokhu kusa kuleli chibi eliyiqhwa. Oh Nkosi, zwana imikhuleko yenceko yakho, futhi ngiyakhuleka ukuthi uzagcwalisa impilo yakhe ngamandla akho, izinto ezinhle zasezulwini. Futhi lapho ngimbhaphathiza ngamanzi, ngigcwalise ngomoya ongcwele lamandla okwenkonzo yakho. Siphe khona uNkulunkulu olaphakade, njengoba wasilayeza kuya emhlabeni wonke futhi senze abafundi ezizweni zonke, sibabhaphathize ebizweni likaBaba, indodana lomoya ongcwele, sibafundise ukugcina loba yini okulayileyo. Ngakho-ke phezu kwesivumo sesono sakho lokholo lwakho kundodana kaNkulunkulu, ngiyakubhaphathiza Dade wethu othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ngubani ibizo lakho? Joseph Bani Blade. Ngubani ibizo lakhe lokugcina? Ini? Blade. Kulungile, sukuma nje khona phansi kusukela lapha ndodana, nxa ungenelisa. Ngiyacela, kulungile, manje wena mana laphana Dade, ukuze kuthi lokho yikho, kulungile. Nangu umfana omuhle, Joseph Blade. Lumfana omncinyane osekhalise amachacho ngaphambili kwabantu abangaba likhulu lamashumi amahlanu ezinkulungwane. Uyeza ukuba ngumtshumayeli omncinyane, futhi usebuye ukuzobhaphathizwa ebizweni likaJesu Kristu, hathi ngokuncenga kukababa wakhe, umama wakhe, kodwa phezu kokukholwa kwakhe ubuyile. Kumele akhalise limini phezulu lapha kwenye indawo e-Indiana, kodwa wayefuna ukuma kuze kuthi lokhu kuthathe indawo, ngoba usuthisekile ukuthi lokhu kuqondile. Kulotshiwe emibhalweni, umntwana omncinyane uzabakhokhela. Asikhothamiseni amakhanda ethu. Thatha ingalo kamfowethu Branham, yiyo indlela mfana, khona lapha. Kasikhulekeni. Nkosi Nkulunkulu, kulotshiwe, vumelani abantwana abancinyane ukuza kimi. Nangu uJoseph omncinyane. Lapho ngicabanga ngalelo bizo, ngicabanga ngomfana wami omncinyane. Ngiyakhuleka ukuthi ubusise uJoseph omncinyane. Gcwalisa impilo yakhe ngomoya ongcwele, Nkosi. Menze umphe isifiso senhliziyo yakhe. Makabe ngumtshumayeli wevangeli, umnikeze impumelelo kukho konke akwenzayo. Futhi laphezu kokulayeza kwakho Nkosi, njengoba wasilayeza ukuya emhlabeni wonke futhi senze abafundi sibabhaphathize ebizweni likaBaba, indodana omoya ongcwele, futhi sibafundise ukugcina loba kuyini okulayezeleyo. Futhi phezu kwesivumo sezono zalumfana omncinyane lokholo lwakhe kundodana kaNkulunkulu, ngiyakubhaphathiza mfowethu omncinyane Joseph ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Ngubani ibizo lakho Dade? Myers, Daddy Myers. Oh, ngudade Dowin lapha. Ubuya nje emanzini. Abantu laba bavela eTennessee.
This is Sister Myers.
Lo ngudade Myers, ovela eMemphis, Tennessee. Ukuhlangana lenkosi yakhe ekubhabhathizweni lokhu kusa. Ngicabanga sonke wabhabhathizwa kanye njengomntwana. Futhi ususiza manje ukuzobhabhathizwa ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Nxa ungabamba nje ingalo yami, Dade Myers, ngiyakholwa. Nxa mhlawumbe ungatshibilikisa izandla zombili ngangapha, ngiyakholwa inkosikazi, isikhatshana esedluleyo yikho kungcono. Akasikhothamise amakhanda ethu. Oh Nkosi Nkulunkulu, owavusa uJesu kwabafileyo futhi wasinika ubufakazi ngomoya ongcwele. Sima lapha kuleli ngcwaba eliqanda njengeqhwa lokhu kusa, sisazi lokhu ukuthi ngokuqiniseka ukuthi uJesu waphuma engcwabeni, ngakho lathi sizavuka ngalolo suku. Ngolunye usuku nxa uJesu ephuza, sizahamba engcwabeni eluludaka, inhlabathi iza kuphoselwa khona phezu kwethu. Kodwa akula ngcwaba elingasibamba. UJesu wanika isithembiso, lo okholwayo futhi abhabhathizwe uza kusindiswa. Umfazi lo omncinyane uzalamuhla ngenhliziyo ezingcwelisiweyo ngokugcweleyo, ekholwa ukuthi uzamenzela lokhu. Ngakho-ke Nkosi Nkulunkulu, mdali wamazulu lomhlaba nomsunguli wempilo engapheliyo, thumela izibusiso zakho phezu kwakhe lapho ngigcwalisa umlayo owasipha wona ukuthi siwenze. Phezu kwesivumo sokholo lwakho endodaneni kaNkulunkulu, ngiyakubhabhathiza dadewethu othandekayo ebizweni likaJesu Kristu. Amen. UNkulunkulu akubusise dade. Dade Downing ulapha, woza kimi. Lo ngudade Downing, laye uvela eMemphis, eTennessee. UNkulunkulu ube muhle kulimuli ukuba wenze kanjani kumama wakhe obelokugula okwesikhathi eside. Lo ngomunye wabangane bami abakhulu bomkami, futhi ubuya lamuhla hathi ngokuncengwa, ubuya ngenxa yokukholwa ukuthi ufuna ukubhabhathizwa kutsha ebizweni likaJesu Kristu. Nkulunkulu busisa lumfazi. Ngifuna ukuthi lokhu kungcono nginike umuntu iluba elincinyane manje kule hlukuzo lamaluba emva kokuba sebehambile. Ngakhangela lumfazi okweminyaka eminingi selokhu ngangena enkonzweni. Futhi lumfazi ngisazi ingemuva yempilo yakhe, ngalokho ayekade eyikho lalokho akwenzayo. Ube nenhliziyo elohlupho, kodwa ube ngomunye wemizekeliso yesiKristu. Ngiyathokoza ngingatsho lokho lokhukusa, futhi uyamangalisa kimi njengomKristu owehlukanisiweyo. Ngiyathokoza ngingamkhulumela lokho ngingakambhabhathizi ebizweni lenkosi yakhe. Thatha izandla zombili loba yiphi indlela ofuna ukwenza ngayo, Dade Downing, khona ngaphetsheya khonale kuza kuba kahle. Kopela imino yakho njengalokhu, ngiyakholwa kuza kwenza uvuke ngcono. Nkulunkulu Somandla, dali wamazulu lomhlaba, lo msunguli wesipho sonke esihle, lo msunguli wempilo engapheliyo, wena usulayizele ukuya emhlabeni wonke lokwenza abafundi ezizweni zonke. Lokhu Nkosi sikwenzile ngokuhlonipha, futhi ngiyakhuleka ukuthi uzakwamukela lumfazi phezu kokukholwa kwenhliziyo yakhe emva kokuba eseke waba sebizweni likababa ndodana lomoya ongcwele, hathi ngenxa yokuthi ngikukhulumile, ngenxa yokuthi usuthisekile ukuthi ngokobupostoli bakho lendlela yakho yokuqala yasekuqaleni yobhabhathizo, njengebandla lakuqala elabhabhathiza ngayo, ubuya njengophawuli watsho wasendulo. Futhi Nkulunkulu, ngiyakhuleka ukuthi uza kumamukela, futhi ngiyazi uzakwenza, futhi wenze impilo yakhe ijabule manje. Muphe isifiso senhliziyo yakhe, futhi phezu kwesivumo sokholo kuJesu Kristu laphezu kokuzingcwelisa kwakho kuye, ngiyakubhabhathiza dadewethu othandekayo ebizweni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Udumo kalube kuNkulunkulu. Oh, ngiyakholwa ngolandelayo emnumzana, ekubuyeni. Ngubani ibizo lakho? Henry Blade, kulungile. Lo nguHenry Blade, insizwa ebuya ukuzobhabhathizwa ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Umne wabo kumfo omnyunyane osanda kupapatizwa na ukhalisa music lawe omunye webendi okhalisa music ebizelwa endaweni zonke omunye ube ngitshela nje isikhatshana esedluleyo ukuthi bakhalisa phambi kwembuthano emikhulu endaweni zonke futhi usebuye phezu kokukholwa ukuzobhapathizwa ebizweni lenkosi yakhe evukileyo ungeza phezulu lapha mfowethu Blade na beka nje ingalo zombili njengalokhu khona ngasengalweni yami yikho kasikhulekeni Oh Nkosi Nkulunkulu mdali wezulu lomhlaba lomsunguli wempilo engapheliyo lomuphi wesipho sonke esihle thumela izibusiso zakho phezukwa indoda encinyane engiyibhapathizayo ebizweni lendodana yakho siphe khona Nkosi Phezu kwesivumo sezono zakho lokholo lwakho kundodana kaNkulunkulu ngiyakubhapathiza mfowethu othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu Amen Awu lo mfana omncinyane mbusise Ubani ibizo lakho? Ubani? Myers. Lo ungumfowethu Myers omncinyane. Ngabe umdala okunganani? Ithumi. Omunye angathi kungani ubhapathiza lo mfana omncinyane? UJesu wathi, "Vumelani abantwana abancane ukuza kimi. Lingabe enqabeli. Ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Vumelani babuye lo mfana omncane ufuna ukubhapathizwa." Ngiyakholwa benza oko kuphuma futhi bamtholela impahla kumbe enye into yokubhapathizwa usuthisekile. Kasikhulekeni. Nkosi Nkulunkulu, mdali wezulu lomhlaba, msunguli wempilo engapheliyo lomuphi wesipho sonke esihle, thumela izibusiso zakho phezu kwalumntwana oza kuwe lokhu kusa kuleli thuna eliliqhwa lapho ngimbhapathiza ngamanzi imgcwalise ngomoya ongcwele. Phezu kwesivumo sezono zakhe lokholo lwakhe endodaneni kaNkulunkulu, ngiyakubhapathiza mfowethu omncinyane ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Busisa inhliziyo yakhe encinyane. Kulungile, Dade Angren. Leli khosikazi lapha libe ngumklomelo womusa kaNkulunkulu. Lo ngumnumzana unkosazana Angren, umama wenkazana kaDonin. Le nkazana ebi phambi kwakhe esanda kubhapathizwa nje. Bonke bavela eMemphis, Tennessee. Lo bekungumngane wethu okweminyaka leminyaka futhi uvela ebandleni. Labo ziquntathu phansi eMemphis, Tennessee. Bengingetshele uDade Angren kumbe loba ngubani ukungayi ebandleni ngeqiniso wena hamba ebandleni lakho. Lokho kulungile. Kodwa akenzi lokho ngoba ulenye into elwisana lebandla lakhe. Wenza lokho ngoba usuthisekile ngevangeli ukuthi lolu lubhapathizo lwesipostoli. UNkulunkulu wakubusise Dade Angren. Wayegula ehamba phakathi kwesikhathi sempilo. Akumenzelanga ngitho okuhle. Futhi Dade Weaver njengoba umile lapha futhi lofakazi ukuthi futhi abanengi benu lapha abakwaziyo lokho lapho libhapathizwa kakutsha ebizweni likaJesu Kristu abanye benu phandle lapho lile mvukuzane futhi lalingeke lisile lapho libhapathizwa kutsha ebizweni likaJesu imvukuzane yakuchiya nkosazana Weaver ngomunye wabo futhi ikhosikazi nganeno kwesitalada ngulomunye wabo owakwenzayo futhi ngithemba uNkulunkulu ukuthi lokhu kuza kuba isiphetho sokuhlupheka kwakho Dade ngoba ulalele imilayo kaNkulunkulu manje nxa ungabeka ingalo zakho kwezami loba ngayiphi indlela ofuna ukuzibamba ngayo akasikhulekeni kulungile Nkosi Nkulunkulu mdali wamazulu lomhlaba lapha kumi inceku yakho futhi ubegula kwesikhathi eside kodwa oh Nkosi umi lapha lamuhla kuleli chibi ukubhapathizwa ebizweni likaJesu Kristu Nkosi ngibathandile laba bantu futhi ngibakhulekele njalo ukuthi babone lokhu ukukhanya okukhulu ngoba ngiyakholwa Nkosi ukuthi kuyinhliziyo yami yonke kuyindlela osigcobele ukuthi sihambe ngayo Ngiyakhuleka ukuthi uzasilisa uDade Angren manje makuthi zonke isitshengiselo somkhuhlane sisale kuleli chibi makavuke ngempila kahle entsha lasemandleni okuvuka kukaKristu
on her witness and her confession and her faith in the word of God.
Phezu kobufakazi bakhe lesivumo sakhe lokholo lwakhe elizwini likaNkulunkulu ngiyakubhapathiza Dade wethu othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ukulungile mfowethu ngiyakholwa uyingcwethi yezemisakazo awunjalo kumbe okunye indoda yomsakazo ungachibilika futhi ume ngubani ibizo lakho Batman nxa uchibilika yebo Lo ngumfowethu Batman, indoda yomsakazo, indoda yezindaba, osakaza indaba esitishini somsakazo, osuthisekileyo, ukuthi ubhaphathizo lwamanzi ebizweni likaJesu Kristu luqondile. Soke wabhaphathizwa ngaphambili, mfowethu. So wabhaphathizwa ngaphambili ebizweni likaBaba ndodana lomoya ongcwele, kodwa wasuthiswa ngokubala kwelizwi, ukuthi lokhu yikho okufanele akwenze. Indoda yohlobo lwakhe nobungcwethi bakhe ukuya khona kanye emanzini ukufuna uNkulunkulu ambusise futhi lokumnika lokho alakho ngaye empilweni. Makuthi uNkulunkulu abusise linceku yakhe ethembekileyo. Hamba nje khona phezulu lapha mfowethu Bethu, beka ingalo zakho zombili kwezami, lokhu kukhona lapha yikho. Kazikhuleke. Nkosi uNkulunkulu mdali wamazulu lomhlaba lomsunguli wempilo engapheliyo lomuphi wesipho sonke esihle, thumela izibusiso zakho phezu kwalumfowethu futhi lapho esiza lapha njengofakazi womusa wakho, umbali welizwi lakho, ezithisekile enhliziyweni yakhe ukuthi leyi yinto yokwenza ngoba isilayezelo sebandla lakho elingcwele ngelasekuqaleni. Futhi Nkosi, sifuna kulandela imilayo yalabo abahamba lawe ngoba kuyisifiso sethu ngeqiniso okuhamba njengokuba bahamba. Thatha indlela abapostoli abahambe ngayo, mhlawumbe ukuzingelwa, mhlawumbe ubuhlungu benhliziyo, mhlawumbe zinsizi, ngasikwazi lokho okukubambileyo. Kodwa Nkosi, ingqe ukukhokhela, siyakwazi kuza kuba kahle. Usisa umfowethu, gcwalisa impilo yakhe ngomoya ongcwele futhi umehlukanise isibi sakhe enkonzweni kaKristu. Ngakho-ke phezu kwesivumo sokholo lwakho lokukholwa kwakho kwalokhu olungiselela ukukwenza manje, mfowethu othandekayo, ngiyakubhaphathiza ebizweni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Ungudade Dade Skeksi, ngabe uyindodakazi kumfowethu Skeksi lapha, umngane wami ovela kusukela lo ngudade Skeksi. Sewake wabhaphathizwa ngaphambili Dade Skeksi na? Wabhaphathizwa ngaphambili kubaba ndodana moya ongcwele. Uyeza lokhu kusala umfazi omutsha omncinyane ukunikela impilo yakhe yokuzingcwelisa enkosini uJesu ukumlandela ngobhaphathizo lwesipostoli. Inkosi ikubusise Dade Skeksi. Ungabuya phezulu lindlela nje eduzane kancinyane na? Beka ingalo zakho loba ngayiphi indlela nje ofuna ukungibamba ngayo. Asikhothamiseni amakhanda ethu. Nkulunkulu Somandla, mdali wamazulu lomhlaba lomsunguli wempilo engapheliyo lomuphi wesipho sonke esihle, thumela izibuso zakho phezu kwalincekukazi yakho esasemutsha. Ngiyakhuleka ukuthi uzagcwalisa impilo yakhe ngezihawu lezibusiso zikaNkulunkulu. Enikela umphefumulo wakhe kuwe Nkosi, futhi umgcwalise ngomoya wakho lothando. Phezu kwesivumo sokholo lwakho dadewethu othandekayo, ngiyakubhaphathiza ebizweni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Loba yini ayikho usuthisekile. Awu kulungile ke. Kulungile, ngubani ibizo lakho manje? Lo ngumfowethu Henry B. Johnson, ubuye lapha ephasika edluleyo ukuzobhaphathizwa futhi wangela impahla zakhe futhi ulindele umnyaka wokubhaphathizwa ebizweni likaJesu Kristu. UNkulunkulu abusise linceku eqotho kaKristu. Hamba khona phezulu lapha mfowethu Johnson, beka nje ingalo zakho khona kwezami lapha. Loba ngayiphi indlela ucabanga ngcono ukuzivusa sibi sakho. Yikho, yikho. Kazikhulekeni. Nkosi uNkulunkulu mdali wamazulu lomhlaba lomsunguli wempilo engapheliyo lomuphi wesipho sonke esihle, thumela izibusiso zakho phezu kwalinhliziyo elindeleyo. Oh, lapho umbona ephuma kulamanzi, makuthi umoya ongcwele ohamba phezu kwamanzi, into yokuqala, mawuhambe phezu kwakhe, angcwelise impilo yakhe. Oh Nkulunkulu, kuwe inkonzo. Phezu kwesivumo sezono zakho lokholo lwakho kuJesu Kristu, ngiyakubhaphathiza wena mfowethu othandekayo ebizweni leNkosi uJesu Kristu. Dumisani uNkulunkulu. Wena lawe ayaqanda. Ngasiboneni lokho okwa Martha, ngabe kuyikho kumbe Joanne? Le ngenye inkazana encinyane evela kwenye indodakazi kadade Downing. UJoanne Downing omncinyane. Unjalo dade, usumdala okunganani osuyikho manje phose na? Ichumilani, ungumngane uqobo wenkazana yami encinyane uRebecca emile lapha emkhangele ebhaphathizwa ebizweni leNkosi uJesu. Siyajabula kakhulu lamuhla ukubona uJoanne phezu kokukholwa laba bantwana ontanga. Lapho lumhlaba ugcwele isono lokubola ukubabona bethatha ukhetho lwabo loJesu Kristu, uNkulunkulu abusise inkazana encinyane. Lapho ubamba izandla zakho. Kazikhulekeni. uNkulunkulu Somandla mdali wamazulu lomhlaba lomsunguli wempilo engapheliyo thumela izibuso zakho phezu kwaleli khosikazi elincinyane lapho ngimbhaphathiza ngamanzi ngiyakhuleka ukuthi uzamgcwalisa ngomoya ongcwele uvumela ukuthi impilo yakhe encane iza kuba yisibusiso kuwe nkosi siphe khona futhi ukhulume kuye futhi uphile kuye futhi usebenze ngakuye nkosi ngamandla kaNkulunkulu
Upon your confession of the Son of God, I baptize thee, my beloved sister, in the name of the Lord Jesus.
Phezu kwesivumo sakho ngendodana kaNkulunkulu, ngiyakubhaphathiza dadewethu othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Kulungile, sisi, umama wakho lapha, yebo, kuyaqandelela, ngubani ibizo lakho? Sharon Myers, khangela ngapha Sharon. Sharon Myers, elinye ikhosikazi elincinyane liyeza manje, engcwelisa impilo yakhe kuKristu. Sowake wabhaphathizwa na Sharon, hatshi, lesi yisikhathi sakhe sokuqala ukubhaphathizwa. Makuthi inkosi ibusisele umfazi omncinyane, ukuthi agcwalise impilo yakhe ngobuhle bukaNkulunkulu lesi hawu. Woza nje khona phezulu lapha Dade Sharon, futhi nje ubeke ingalo zombili njengalokhu sithandwa, ngiyakholwa. Ngaphansi ngalindlela kuza kuba kuhle. Loba yipi indlela nje, ongakubamba ngayo manje njalo, kulungile. Dade Sharon. Ngazikhuleke. Nkosi uNkulunkulu mdali wezulu lomhlaba umsunguli wempilo engapheliyo lomuphi wesipho sonke esihle. Thumela isiyawo sakho phezulu kadadewethu lapha. Futhi makaphile futhi abe ngumzekeliso weKristu yesiqotho esigabeni lapho avela khona. Siphe khona baba futhi njengoba wena ulayezele ukuthi hambani emhlabeni wonke futhi lifundise izizwe zonke libabhaphathize elizweni likaBaba indodana omoya ongcwele libafundise ukugcina loba ikuyini wena osilayeze khona siphe khona nkosi ukuthi linkazana encinyane iza kwamukela izibusiso ozithembisileyo
And upon your consecration to the
Phezu kwesivumo sokholo lwakho la phezu kokungcweliswa kwakho endodaneni kaNkuluNkulu ngiyakubhaphathiza dade wethu othandekayo ebizweni likaJesu Kristu Amen manje izicathulo kazi yebo leyo ipotimende yezigqoko ezimanzi kulungile futhi ibizwe lakho ngubani Samna khangela ngapha Mfowethu Samna, ungowangaphi mfowethu Samna, ovela phansi eGeorgia, uze lokhu kusa, awukaze ubhaphathizwe ngaphambili mfowethu Samna, sowake wabhaphathizwa ngaphambili, baba ndodana lomoya ongcwele, usuthisekile ukuthi leli liqiniso, ubuya lokhu kusa yonke indlela evela eGeorgia, ukubhaphathizwa njalo ebizweni likaJesu Kristu, alokhu kusa kwephasika, evuma ukholo lwakhe endodaneni kaNkulunkulu, hamba khona phezulu ngalindlela mfowethu Samna, uthi uveke ingalo zakho kwezami. Ngazikhuleke Nkosi uNkulunkulu lapho ngimbhaphathiza ngamanzi ngiyakhuleka ukuthi uzamgcwalisa ngomoya ongcwele lomlilo leli jaha impilo engcwelisiweyo Nkosi mthumele phandle enkundleni zamamishini kwenye indawo ukwenza umsebenzi wakho Futhi phezu kwesivumo sokholo lwakhe endodaneni kaNkulunkulu ngiyakubhaphathiza mfowethu othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu Amen uNkulunkulu akubusise mfowethu oliqhawe Ungudade, ngabe leyo kuyindoda yakho na? Awu, kuhle kanganani. Ngizathemba ukuthi uNkulunkulu uzabusisa. Lo ngudade Samna liyazwisisa. Lo kwakungumkakhe osanda kubhaphathizwa nje isikhatshana esilutshwana esedluleyo. Sivumela abantu basukume okwemizuzu emilutshwane. Ukuze bajwayelane lamanzi, kulungile. Dade Samna, nqa nje ungabeka ingalo zakho kwezami. Ngiyakholwa nqa ungantshintshanisa lokhu. Njengalokhu, dade Samna, kungaba ngcono. Ngazikhuleke Nkosi uNkulunkulu lapho uDade Samna isiza manje ukulandela ekubhaphathizweni inkosi yethu lomsindisi elandela emva komkakhe ufanele okunganani bengingakwazi lokho kodwa ukulinda kuze kube yileso sikhathi lokho bekumele kube intando yakho egcotshiweyo Nkosi futhi indlela yakho yokwenza ngayo izinto ukuthi wayengalandela umkakhe laye ngoba wayengumzekeliso wakhe Futhi ngiyakhuleka ukuthi uzambusisa futhi ungcwelise impilo yakhe futhi mabaphile okwesikhathi eside impilo ezilokujabula ndawonye bekhulisa abancinyane babo futhi bekukhonza lapho esiza manje kuzobhaphathizwa ngiyakhuleka ukuthi uzamnika isifiso senhliziyo yakhe Phezu kwesivumo sokholo lwakho endodaneni kaNkulunkulu ngiyakubhaphathiza dadewethu othandekayo ebizweni lenkosi yethu uJesu Kristu Amen Izikhathi sokuqala owake wabhaphathizwa Dade Southman Lo ngunkosikazi womunye womngane wami othandekayo umfowethu Fred Southman ovela eUton Saskatchewan Canada uDade Southman ongumuntu othandekayo umfazi ongcwelisiweyo umama oqotho umfazi oqotho futhi lesithandwa senhliziyo kumngane wami uFred. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu abusise uDade Suthman futhi amnike sonke isipho sombuso asifisayo. Ungabeka ingalo yakho khona lapha, ngiyakhola lokhu kungabe kukuhle Dade Suthman. Kuthathe khona njengalokhu khona-ke lesi ngaphansi njengalokho. Kasikhuleke. Oh Nkosi Nkulunkulu, mdali wamazulu lomhlaba, ngiqinisekile sibili ukuthi ume kwenye indawo kulindawo lapha lokhu kusa. Ukhangele lokhu ngoba akula muntu ongenza loba yini ebizweni lakho wena ungakwazi mayelana ngakho. Uyabona ukholo lomfazi lowu lokuzingcwelisa kwakhe. Ngiyakhuleka ukuthi uzambusisa lo mfowethu Fred ndawonye. Babaphile isikhathi eside, impilo ezilokujabula bekukhonza. Siphe khona Nkosi futhi lapho esebuyile manje ngenhliziyo ezinikele okugcweleyo lokuzingcwelisa, ukubhabhathizwa ngokwendlela abapostoli ababhabhathizwa ngayo, ngendlela ababhabhathiza ngayo.
Confession of her faith in the Son of God. I baptize thee, my beloved sister, in the name of the
Ngakho-ke phezu kwesivumo sakhe sokholo endodaneni kaNkulunkulu, ngiyakubhabhathiza dadewethu othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ungathi ukula maqhubu okuqhuqha, ngubani ibizo lakho? Hodgkins. Dade Doris Hodgkins, kungaphi lapho ovela khona Dade Hodgkins, New Albany. Oza lokhu kusa ukuzobhabhathizwa ebizweni lomsindisi wakhe. Makuthi inkosi uNkulunkulu wezulwini ambusise futhi amenze isibusiso eNew Albany, khona lapho aza kubuyela khona. Beka lingalo ngaphansi njengalokhu ngangemuva, kulungile. Gcina umfo omncinyane khona lapho okwesikhatshana nje ngize ngimbhabhathize. Lokho kuyaqanda kakhulu okwenkazana encinyane. Ngabe lo engudadewenu omncinyane? Oh, lokho kuhle kakhulu okwesikhatshana nje, siza kunakekela. Kasikhuleke, lingathanda na? Nkulunkulu Somandla, mdali wamazulu lomhlaba, lomsunguli wempilo engapheliyo, lomuphi wezipho zonke ezinhle zikamoya lezenyama, nika kulumfazi impila kahle enhle, amandla okujabula futhi zonke izibusiso zikamoya ombekele zona. Wena awufisi ukuthi aswele ulutho, futhi ngiyakhuleka ukuthi uzakunikeza Nkosi kuye lapho ezingcwelisa sibi sakhe ekukulandeleni wena kuleli thuna leqhwa lokhu kusa. Nkolonkolo, siphe khona. Futhi phezu kwesivumo sokholo lwakho, ngiyakubhabhathiza Dade othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Dumisani uNkulunkulu. Futhi wena ngabe usukujwayele kancinyane, ngabe ekwesaba kancinyane, ngubani ibizo lakho sithandwa? Led, ngabe uyi abantu bakho basanda kubhabhathizwa? Mary Alice Blade omncinyane, ngabe umdala okunganani sithandwa? Iminyaka elitshumi lanye ubudala. Makuthi inkosi ibusisele umntwana omncinyane, imnike ukuqiniseka lesifiso, isifiso esiqinisekileyo senhliziyo yakhe. Ngomkhuleko wami, ungahamba phezulu lapha. Mary Ellen, Mary Alice, aha, kulungile. Mnumzana, kasikhuleke. Nkosi Nkulunkulu, mdali wamazulu lomhlaba, lomsunguli wempilo engapheliyo, lomuphi wesipho sonke esihle, thumela izibusiso zakho phezu kwalomntwana lapha ejikweni lempilo. Makuthi thina aqhubeke kulumgwaqo wokhokhelela empilweni, siphe khona lapho ebuyile lokhu kusa, evuma izono zakhe futhi evuma ukuthi ulokholo kuJesu Kristu owafa ukumsindisa kulezo zono, uyangena kuleli chibi eliyiqhwa ukubhabhathizwa ebizweni lomsindisi wakhe. Siphe Nkosi ukuthi umoya ongcwele uzakube ehamba emanzini lapho ephuma lapha, futhi uhambe enhliziyweni yakhe futhi ungamthiyi, wosukela manje kusiya elaphakadeni yonke. Siphe khona Nkosi. Phezu kwesivumo sezono zakho lokholo lwakho kundodana kaNkulunkulu, ngiyakubhabhathiza dadewethu othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Kulungile mnumzana, kungani ungami isikhathi eside futhi ngingenise omunye lapha? Ngabe lokho basasekhona na abanye abazobhabhathizwa na? Uzobhabhathizwa yini Dade? Kulungile. Uyabuya sithanda uzobhabhathizwa na? Enye intombazana encinyane iyeza layo. Kulungile. Makuthi babe bejwayelana lakho kancinyane, mabahambe nje bethule kancinyane, konke kuzalunga. Mana nje unganyikinyeki futhi uvumele inkazana encinyane ihambe njengalapho, ihambe isitepu esisodwa ngasikhathi sinye lapho engena. Mana nje khona lapho manje kancinyane nje, futhi yeka omunye akwenze. Ngubani ibizo lakho Dade? Dorothy Vani. Darlene. Awu, uvela ngaphi Darlene? Phansi eKentucky. Lo ngudaleni Wilcoxon ovela eKentucky uyabuya lokukusa ngesivumo sokholo endodaneni kaNkuluNkulu okubhaphathizwa ebizweni lenkosi yethu lomsindisi uJesu Kristu. Makuthi uNkulunkulu ambusise, ngiyathanda ukubona laba bantwana ontanga bengena, ngoba nxa kule kusasa, lokhu kuza kuba izisebenzi zakusasa. Futhi kunjalo, ikhosikazi elincinyane elihle, khona esikhathini lapho uSathane engaqeda amandla empilo yakhe encinyane, uthi amenze ihlazo. Uthethe umgwaqo oqondileyo, hlala kuwo daleni, uJesu aze akukhulule. Beka nje isandla esisodwa njengalokhu, kuthi ngiyakholwa daleni njengalokhu sithandwa. Kuthi ke esisodwa esokudla kusiya njengalokhu, lokho kuhle. Akasikhuleke. Unkulunkulu olesihawu owadala izulu lomhlaba futhi wanika izinto zonke kungelambhadalo ngoJesu Kristu. Siyakubonga lokhu kusa ngethuba esilalo lokukhokhela abantwana laba kuwe. Oh Unkulunkulu olomusa, gcwalisa impilo encinyane futhi makuthi udeveli angamthinti. Makabe inceku yakho zonke insuku zokuphila kwakhe. Siphe khona Nkosi. Lapho eqalisa lokhu kusa emile kuleli thuna eliyiqhwa ngisehla phansi lapha ngikholwa ukuthi uJesu Kristu wafela izono zakhe ukuthi wenza isivumo emphakathini ngakho manje bhala ibizo lakhe hathi kuphela kuleli phepha lokubhaphathiza kodwa makube sebhukwini lokuphila makabuye ngalolo suku ekhazimula njengegolide siphe khona. Phezu kwesivumo sezono zakho lokholo lwakho kundodana kaNkuluNkulu ngiyakubhaphathiza dadewethu othandekayo ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Kulungile. Ngubani ibizo lakho? Emily Plate. Inkazana bani ehlabusayo encinyane leyi? U-Emily Plate omncinyane. Lukholo bani? Plate. Oh, wena uyi omunye we lo bekungudadewenu osanda kubhaphathizwa uyisithandwa esincinyane. Ngani, omunye wathi kimi ngesinye isikhathi, wathi, mfowethu Branham, kungani ubhaphathiza abantwana? UJesu wathi, vumelani abantwana abancinyane ukubuya kimi. Lokho ikuthi, vumelani, bavumeleni babuye. Uthi awu, akakwazi lokho akwenzayo. Ubeza bakwazi nga enze okubi, akunjalo na. Manje ucabanga ukuthi lo mntwana ubengasoze abekwazi lapho esenze okubi. Nxa ekhulile okweneleyo ukubakwazi lapho esenze okubi, usekhulile okweneleyo ukubakwazi lapho esenze okuhle. Aluba enye into yenzakale kuye futhi mina bengimalisile, khona ke lelo gazi lizakuba sezandleni zami ngosuku lokwahlulelwa. Yebo mnumzana, loba yiphi iminyaka abakiyo lapho wena, lapho befuna ukubuya, bavumele babuye. Uyamthanda uJesu, uza kumkhonza na? Uyazi ukuthi ichibileli liyini lokhu kusana? Yikho lapho afa khona, wangcwatshwa, phansi kuleli ngcwaba eliqandayo. Kodwa wavuka njalo, uNkulunkulu wamletha. Ngolunye usuku sithandwa, uzakuza lawe. Uyamthanda uJesu, futhi umkhonze insuku zonke zempilo yakho. Manje kasikhuleke. Nkosi, kulotshiwe, vumelani abantwana abancinyane ukuza kimi futhi lingabenqabeli. Ngoba ungowabanjalo umbuso wezulu. Ngiyakhuleka ukuthi uzabusisa lomntwana omncinyane lapho ngimbhaphathiza ngamanzi ukuthi wena umbhaphathize ngomoya Nkosi. Usebuyile, uyakholwa, usebuyile bezu kokuzithandela kwakhe uqobo ukuthi ngiyambhaphathiza ngokwelizwi lakho. Ngesivumo sezono zakhe futhi lokholo lwakhe kundodana kaNkuluNkulu ngiyakubhaphathiza dadewethu othandekayo ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ususizwa njani na? Ususizwa njani sithandwa? Kulungile. Ngubani ibizo lakho? Kulungile. Dobson Robinson. Lo ngudade Robinson omncinyane obuya kuzocwiliswa ebizweni lomsindisi wakhe inkosi uJesu. Asikhothamiseni amakhanda ethu manje lapho sikhuleka. Beka izandla zakho khona lapha sithandwa. Nkosi Nkulunkulu, mdali wamazulu lomhlaba lomsunguli wempilo engapheliyo lomuphi wesipho sonke esihle, thumela izibusiso zakho phezu kwenkosikazi elincinyane lapho esiza lokhu kusa evuma izono zakhe futhi ekholwa endodaneni kaNkulunkulu. Siphe Nkosi ukuthi uza kugcwaliswa ngomoya ongcwele futhi makathathe leyo ndlela eqondileyo futhi uqhubeke kiyo aze akhululeke okwali impilo. Siphe khona Nkosi, mnike izibusiso zempilo yakhe. Manje phezu kwesivumo sezono zakho lokholo lwakho endodaneni kaNkuluNkulu ngiyakubhaphathiza dadewethu othandekayo ebizweni likaJesu Kristu. Amen. 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 Dumisa inkosi. Iviki elandelayo, yebo. Yesaba kancane ukuza lapha sithandwa. Ha? Ungaphi umama? Aha. Ucabangani, ufuna ukuzama na? Ufuna ukubhaphathizwa sithandwa? Ha? Uyafuna sithandwa na? Ufuna ukuya lomfowethu Branham emanzini? Uyesaba ukuza, ha? ufuna ukubuya sithandwa senhliziyo ufuna ufuna ukubuya phandle lapha kulungile dade kungabe kusesabisa kancinyane kuye nikeza lokho kuye manje kungabe kukhona omunye phakathi lapho lokho kungaba khona omunye kulolihla ngothi na kulungile donsa ikhetheni lapho kulungile inkazana encinyane ebini lapha nje manje ukubhabhathizwa ubefuna ukubhabhathizwa kodwa wabesesaba amanzi ayeqanda kakhulu kuye futhi-ke umama wakhe wathi awu wangibuza lokho engikucabangayo ngathi mhlawumbe nxa engesaba bengingafuni ukumethusa bona futhi wayemncinyane kakhulu kungenani kodwa ukhuluma mayelana ngokuthi ufuna ukubhabhathizwa ngakho wacabanga ukuthi wayezalinda koze kube lubhabhathizo olulandelayo mhlawumbe amanzi azabe ekhudumala kancinyane ngakho lokho kuyahlabusa kakhulu futhi umama futhi siyakhuleka ukuthi unkulunkulu asinikeleni umkhuleko ngalinkazana encinyane nkosi jesu siyakubonga ngaleyo nto encinyane futhi kumele kube yikukhalimela ebantwini abadala ukubona lokho lapho leyo nhliziyo encinyane ibuthakathaka futhi isentsha ufuna ukubuya emncane kangako nkosi kutshengisa ukuthi kungasebenza ngenhliziyo lapho isiba ngezithobileyo lezehlisayo makube ngumzekeliso nkosi ukuthi ungasebenza labantu futhi ngiyakhuleka ukuthi uzakuba kanye lenkazana encinyane futhi umsize makabe mdala futhi aqine lokuba mkhulu lapho angabhabhathizwa khona ebizweni lendodana yakho sibe khona baba futhi manje kulaba baba nkulunkulu ababhabhathiziweyo lapho ngilokhu ngisaselapha emanzini futhi umoya wakho ubulapha sibone amankazana lawo amancinyane ephakama labafana abancinyane lezandla zabo emoyeni bekudumisa silokubonga ngalokhu ukwazi ukuthi umoya ongcwele usethuzane busisa nkosi busisa labo ababelindele obaba labomama abathandekayo amadoda amadodakazi omama lani okunye ngiyakhuleka ukuthi uzakubabusisa bonke futhi manje baba ngiyakhuleka ukuthi uzasinika ukuphumula limini futhi ngisize lapho ngisiya kulowo mzila ukudalula limini lalobu busuku okuthi umoya ongcwele uza emva kokuba sesenze izinto lezi makube yikunqoba okukhulu esike saba lakho kuthabhanekeli lobu busuku makube lamandla angakhulumekiyo lapha ethabhanekeli ukusilisa bonke abagulayo labahluphekileyo sibe khona nkosi siyakhuleka futhi siyazingcwelisa sethu futhi ngimalapha kuleli ngcwaba lamanzi lokhu kusa ngiyazingcwelisa sibi sami njalo kuwe nkosi o nkulunkulu nxa kulenye into phakathi kwami ongayisebenzisa ithathe umfowethu nevayi lathi sonke ndawonye njengabatshumayeli kumbe amadikoni njengabasebenzela nayo evangelini siyazingcwelisa sibi sethu kuwe o nkulunkulu sisebenzise nkosi sinike ukuvuka okutsha enhlizweni zethu ngesehlakalo sithumele phandle sigcwetshiwe ngomoya ongcwele ukuze senze umsebenzi kankulunkulu ophilayo siyakucela lokhu ngebizo likajesu amen.
You're dismissed, and may the Lord bless us until the next service time.
Inkonzo ngeyakho mfowethu Neville.